sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 Julikazi 2023 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngikakhule eMatheuland South ngo-2021 ye-RRP iqala kwaba le nkinga yokuthi amakhansela amaningi agcine ethola imali le.
Ogqitshwe namhlanje edolobheni le-Victoria Falls umhlangano wokuthuthukiswa komsebenzi wokuthwalwa kwempahla lokulungiswa kwemigwaqo yeZimbabwe.
Sinokusihlukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengama-candidates bekuyikuthi singene ekhethweni lathi sikhethwe nxa abantu bele confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them.
Abahluli bomthethwandaba waphezulu owe High Court bathi sebevumelene ukuphangisa ukuthetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemadale okwamanje. Uhulumende uthi uMongameli Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum ozaqhutshelwa kwele Russia mhla ka 27. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umhlangano oqoqo ngabogatsha lukahulumende olubona ngezokuthwala kwaZulu lempahla lokulungiswa kwemigwaqo ucoxisana ngenhlupho ezivathelane lesimo semigwaqo elizweni ugqitshwe namhlanje edolobheni leVictoria Falls. Kwethula uNokuthaba Dlamini ekhona ngale eVictoria Falls.
Evula okusemthethweni lumhlangano oqale izolo, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu wakuleli ukuthi aziqhenye ngokuba yinzalo ethi ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
If we have confidence in ourselves first,
kufuze lizigqaje ngelizwe lethu njalo kufuze lazi ukuthi ukuze lizwe leli lithuthuke kumele lakhiwe ngabantu. Kufuze njalo sibe lenhloso yokwakha imigwaqo yethu ukuze indawo nendawo zixhumane, ukuze labo abafisa ukwenza ezamabhizimusi kuleli bahugeke ukuze umnotho wethu ukhule.
Umnumzana Nkosinathi Ncube okhokhela uhlangothi olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Road Administration utshele lumhlangano ukuba imigwaqo eminengi ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland ikusimo esibi ngesizathu sokusweleka kwengcitshi eziwulungisayo.
Ngikakhule eMathebeleland South ngo-2021 ye-RRP iqala kwaba le nkinga yokuthi amakhansela amaningi agcine ethola imali late ngoba esithi akabi nabantu abakwanisa ukwenza ama-plans nalawo afuneka emgwaqweni.
Ugcizelele njalo ukuba babhekane lohlupho lwezakhamizi ngaphansi kwamakhansila la eziyala ukusebenza ngesizathu sokuwa kwesisindo sedola lakuleli.
Izakhamuzi lazo kumele zibuye zivale, kube labantu abazimisele ukuthi hayi mina ngizoyithatha nalezintola, ngoba bangabekela ukwenza njalo uzothola ukuthi lokhu isihlalise kuvo.
Umnumzana Theodias Chinyanga ongunobhala kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development ukhale ngokuthi isimo semigwaqo sibi ngoba eminingi inciphile, ilamagodi njalo isigugudekile. Uthi kodwa ubunzima obukhona yikuba imali engena esitsheni sikahulumende incane, kudalwa ukuba inengi kalibhadali imithelo okuyikho okwenza ukulungisa imigwaqo kube nzima.
Silezizalwane ezihlala zikhonona ngesimo somgwaqo odwa zingabhadali imithelo. Laba baqhubeka befuna ukulungisela imigwaqo ngezinga eliphezulu, kodwa umbuzo usekuthini, ngobani abazabakhokhela leyo mali ngoba basebenza befihla imali zabo?
Umnumzana Christopher Shumba, okhokhela uhlangothi lwe Rural Infrastructure Development Agency, uthi ezinye zezizathu imigwaqo ingalungiswa ikusweleka kokuzimisela kukahulumende, esipha umzekeliso womgwaqo wenkayi Bulawayo osugugudekile.
Umgwaqo lona wasusebangeni lokuphela, kodwa ngesizathu sokungazimiseli owayolungisa wakhalala wawuchiya. Sikhuluma kunje akusela mgwaqo, kodwa imali yaphuma eningi.
Abe-Transport and Infrastructure Development bathi ukulungisa ikhilomitha eyodwa yomgwaqo kubiza izigidi ezimbili zamadola emelika, 2 million okuyikho okubangela ukuba imigwaqo eminingi ichiyelwe phakathi, efana lomgwaqo osuka eHarare usiya koBulawayo owamiswa ukulungisa ukwehlukanisa ukuba yi-dual carriage way. Abohlangothi olweZimbabwe Institute of Engineers baveze ukudana ngezinga izifundiswa zakuleli ezibaleka ngalo siyafeza ubuncitshi bazo bokuba ngamanjinela kwamanye amazwe agoqela eleNgilandi, besithi lokhu kufuze uhulumende akuhluzisise. Impendulo yembangela le uzayazi. Eminye yemigwaqo esigugudekile igoqela osuka eBeitbridge uquma koBulawayo usiyathuthela enyakatho yemandebeleni eVictoria Falls, kodwa uhulumende usesungule uhlelo lokulungisa lomgwaqo emangweni weWange. Bathembisa njalo ukuba bazalungisa lowekhwe kwekusiya enkayi usiyathutshela eLupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembisa ukulungisa ngwekaroyi equma eBhinga kusiya eVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Abahluli yomthethwandaba waphezulu owe High Court bathi sebevumelene ukuba baphange ukukhetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemthethwandaba owamanje. Leli dale linqume njalo ukubana ibandla le-MTCT le-Commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission kumele babhale ama-affidavits besitsho icele labo kudaba lwamalunga awe-MTCT angamashumi phose athoba munemunye 87 adinga ukuvinyelwa ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emthethwandaba waphezulu High Court, uMahluli Gwenda uthi isikhathi sokhetho sesifikile sithi kumele indaba zonke zokhetho zilungisiswe ngokuphangisa. Kudaba lwanamhlanje lapho amalunga awe-MDCT afuna ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho esithi alelwa lidale le-nomination court ngesizathu sokuthi lapho esebhadalele indleko yokubhalisa bebonke izegiyala ukuyamukela isithi kayila michina yeswipe. Igcweta le-MDCT umnumzana Love Momaduku ukhulume ngodaba lolu.
We will then accompany those affidavits of evidence with our own detailed legal arguments.
Ibandla le-MDCT lezeki lizabeka ama-affidavits edalelwe umthethwandaba ngomvulo. Izeki izabeka amaphepha ayo ukuthi uMahluleli uzakhupha isinqumo sakhe esebenzisa lokho okuzaphuma edale.
Umaduku uqhubeke esithi uMahluleli uzasebenzisa amaphepha abo ukupha isinqumo ngodaba lolu kuvikezayo. Umaduku uthi udaba lolu soluthatha isikhathi eside esithi kumele udaba lolu luzwakale masinya. Isinqumo sodaba lolu uthi sizazwakala ngevikezayo ngolwesithathu. Ozancintisa emele ibandlaleli koBulawayo uNkosazana Nobuhlenjiweni uthi udaba lolu luphazamisa amalungiselelo ebandlaleli.
Kakhulukazi thina okusihlukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengamakhandidethi bekuyikuthi singene ekhethweni, lathi sikhethwe nxa abantu bele confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them. So we feel like our rights are being infringed ngokwaliswa kwethu ukuthi lathi siparticipate ekhethweni lolu.
Lokhu kugcizelwe ngomunye umsekeli webandla leli obesemthethwandaba umnumzana Boas Mangamiso othi njengebandla bazaqhubekela phambili belwisa ukuba bavunyelwe ukuncintisa kukhetho.
Elizweni leZimbabwe vele kunjalo vele kumele ulwe. Ungayeki ulwela amalungelo njengamaZimbabwe asiyindawo. So loko sikujwayele even ngesikhathi upresident Tsvangirai ekhona kwakuhlala kusilwa abantu babehlala besilwa towards an election.
Kule ndaba eziningi ezisemthethwandaba ezimelele ukwahlulelwa kunomination court zamalunga amabandla ezombusazwe aphikisayo adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho ngolwesithathu. Idale le High Court livumele unkosikazi Elizabeth Valerio owebandla le-United Zimbabwe Alliance uza ukuba ancintise kukhetho ngemva kokwalelwa ngabezek besala ukuthatha imbadalo ngedola leZimbabwe lama-RTGS ngesikhathi ebhalisa i-nomination court. Kunje ibandla le-CCC lilabameli balo abalitshumi lambili 12 abamelele isinqumo somthethwandaba we-electoral court koBulawayo ukuze bazi ukuba bazancintisa loba hatshi. Ukuthi oncintisa izimele umnumzana Xavier Kasukwere naye umelele isinqumo se-Supreme Court ukuze azi ukuba uzancintisa. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni we-Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum ozaqhutshelwa kwele Russia kusukisela mhla ka-27 usiya phela mhla ka-28 kwilinyanga kaNtulikazi, lapho abazalobelana khona izivumelwano zokusebenzelana leziphathamandla zakwele Russia. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Livit Mgeju uthi umhlangano lo uza kupha ithuba eleZimbabwe leRussia ukuthi aqinise ubudlelwano bawo. Umhlangano weRussia Africa Summit ngowesibili ngemva kokuqhutshwa kwawuqala ngomnyaka ka-2019. Abaholi bamazwe aseAfrika bazahlangana lomongameli Vladimir Putin wele Russia bekhulumisana ngokuchiyeneyo okugoqela ubudlelwano kwezenotho. Lomhlangano ufana lalo owasungulwa ngowaye ngumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama ngomnyaka ka-2014 owe US Africa Summit, onake owaletha ndawonye umongameli weMelika lenkokheli yase-Africa bekhulumisana ngokuqinisa ubudlelwano babo. Umhlangano weMelika lenkokheli ye-Africa owesibili lo uqutshwe ngumongameli Joe Biden nyakenye. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lofundisa ezombusazwe ekolitshini eleWits University kwele South Africa uDr. Jethro Mpofu ngokuthi ubona njani umhlangano lo oweRussia Africa Forum ozayo.
Umhlangano wona ungabe uqakathekile ebuhlobeni beRussia lobuhlobo beAfrika leAfrika obudala kakhulu, njalo buhlobo osobuzithola bumima ngizonzo ngenxa yomumo womhlaba ukuphenduka kwama-superpowers lempi le yase-Ukraine osokusenza ukuthi ama-superpowers abuze amanye amazwe ukuthi wena umi kuphi, wena umi kuphi, wena umi kuphi. Ngakho bona ubuhlobo beRussia neAfrika bubalulekile, siyabazi njalo budala. Kodwa-ke nxa sokubuya iZimbabwe siba lesimanga ngoba ngaphansi kombuso weZANU PF iZimbabwe yehlulekile ukusebenzisa lokugcina ubuhlobo bayo lomhlaba entshonalanga lempumalanga ngenxa yendlela nje yobuhuquluzi. Sokukaningi sizwile kuthiwa mega deals, izivumelwano ezinkulu, ama-contract asabekayo ukuthiwa asayiniwe. Lawo ma-contract akaze alethe lutho phambi kwamaZimbabwe etafuleni lamaZimbabwe. Siwabona ku-Gold Mafia, siwabone abadlelana lohulumende leZANU PF bethenga izimoto ezidulayo ezisabekayo, belala phezu kwemali, beqamela izitina zemali abantu beZimbabwe belambile. Ngakho akula nto singayitshayela izandla ngokuthi kuthiwe uMnangagwa uyesayina izivumelwano eRussia eziyabuya lomnotho. Akuzange kwenzakala, njalo asithembi ukuthi kungenzakala namhlanje.
IRussia ngelinye lamazwe athuthukileyo asezisondeza kakhulu kuzwekazi leAfrika. Siyazi iMelika layo yenza imhlangano labakhokheli beAfrika, imhlangano ye-US Africa Summit. Kanti leChina layo iyazisondeza kakhulu kumazwe aseAfrika. Ungathini kahle kahle ngalokhu, kuyini okwenzakalayo?
kulombango baba kulobudlangudlangu kubangwa iAfrica bathi ngesilungu iScramble for Africa. Umbango lo umdala usukela khona le kubo 1884-1885. Zonke lezi ke inkunzi zomhlaba ama superpowers afisa ukuthi iAfrica ibe isphere of influence or ibe indawo lapho isandla sabo lomlomo wabo okhona. Ngakho kulomncintiswano ukuthi onguye khona eAfrica, onguye ophethe eAfrica, onguye othandeka eAfrica ngubani. Ubuhlungu nje ukuthi iAfrica kayikabi kwazi ukukusebenzisa khona okukufunakala kwayo emhlabeni, ukuthi nxa kunje iwasebenzise lawa ke ama-powers alwela umngcele, alwela isabelo lapha eSouth Africa ukuthi umnotho uze ebantwini, amandla aze ebantwini, lenkululeko ize ebantwini. In other words, ngesilungu, Africans have failed to take advantage of the interest economically and politically that Western and Eastern superpowers have in the continent. Behlulekile abakhokheli be-Africa ukusebenzisa ithuba leli lokufunakala kwe-Africa emhlabeni ukuthi kuze umnotho ebantwini base-Africa kuze inkululeko lenjabulo. Ngakho yikwehluleka kwezwekazi le-Africa lenkokheli zalo ukuthi lisebenzise leli thuba elihle kangaka.
Ukumele ziluphathe njani izinkokheli zase-Africa lolu daba?
Kumele ziluphathe ngokuthi njengoba linamazwekazi angaka, linaziqhwaga zomhlaba lifuna lokhu lalokho e-Africa, nathi sifuna lokhu. Kube nokuntshintshana, kube nama-trade-offs, njalo kube nama-concessions ukuthi hayi imali izogubha igolide kuleli, yakhani izikole ezingaka, ligubha imigwaqo engaka, lakha amabhilidi angaka. Kwenzele ukuthi umnotho lo ngaphansi kwenyawo zama-Afrika, ama-Afrika awubone, awuthinte ngezandla, awuphile. Asikho okwenzekayo. Okwenzekayo ukuthi bayabuya bezovuna, bathatha abakuthathayo bahambe. Sisibalisile imilindi engelagolide, imilindi engeladayimana, njalo lokho silambile. Bekumele ukuthi ngayo inkokheli zase-Afrika ziyakwenza ukuthi hayi sizodla ngesilakho. Lokho okufunwa yi-China, lokho okufunwa yi-Russia, okufunwa yi-America e-Afrika bazokukhokhela, bazokubhadalela. I-Afrika isalela iphefumula ngcono. Akukenzakali lokho ba.
UDr. Jethro Mpofu ufundisa ezombusazwe ekolijini Elevitz University eliwele South Africa. Limuzwe xoxa lapho icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezemali kuhulumende welemelika uTreasury Secretary Janet Yellen uthi eleVietnam liqakathekile kakhulu emsebenzini wokulungiswa kwemishina emincane yokubunjwa kwemishina emikhulu yakulezinsuku eyentuthuko kwe-global semiconductor supply chain. Ngakho ke uthi kuqakathekile ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kwemelika leVietnam. Inhlanganiso ezizimeleyo ekuzikumsebenzi wokuphathiswa kwempilakahle yengqondo lezibona ngabasakhulayo kwele Sierra Leone, abe Mental Health and Youth Advocates Groups, baxwayisa uzulu ngokukhula kodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa zohlobo olubizwa ngokuthi Kush kwabasakhulayo. IKush ibikwa ilungiswa ngemithi ehlanganiswe lezihlahla ezigoqela imbanje. Kuthi-ke iziphathamandla zesigodlweni se-Democratic Republic of Congo, iKinshasa, zibika ukubana umsebenzi wokulungisisa inkundla zemidlalo kulelo dolobho usukuzinga laphezulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulungiselelwa imidlalo emikhulu yamazwe akhuluma isiFrench, eye-9th edition of the Francophone Games, eqala kulelo dolobho mhla ka-28 Ntulikazi. Lanxa uhulumende sithi iningi labantu elizweni alisacitshelwa ugetsi mahlayana ngohlelo lwe-power shedding ngenxa yokulungiswa kwesitishi sika-Unit 7 lo-8 ewange thermal station, ezinye izakhamizi zithi zilokhe zingawatholi ngoba kwezinye indawo alokhe ecitshwa. Umeli webulawayo edalela ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale uthi u-Unit 7 lo-8 abakalunye okupheleleyo, njalo lokhu kuzabangela ubana u-Unit 1 lo-2 baphange bengasasebenzi, okuzakwenza uhlupho lokusilela kwamandla kagetsi luphenduke njalo. Utshele usandikile emhlanga kwestudio 7 ukubana olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemitshina yamakebos osokubangele ukuthi inenge lihlale emnyameni. Asizweni ke exoxa kabanzi ngalolu daba kungoxoxo le ayenzile usandekile.
Yesibili amagesi kwamanye amalanga ayabekhona, kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 no-unit 8 laba kukhanya ngesilungu kuthiwa ngakho constant. I-Ministry of Energy ithabe masinyane because ilo-unit 7 no-unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem. Kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagesi aba maningi. Njengoba kulama teething problems unit 1 lo unit 2 madala kakhulu ngathi la bayafaka imali ku unit 1 lo unit 2 because sebeqede ngama teething problems sizafika ukuthi u unit 1 lo unit 2 bazaba lama problem ama breakdown. Njengoba kuqanda kulezi nsuku amagesi ayafunakala kakhulu, ayadontshwa kakhulu, ufica ukuthi amagesi one day aphezulu one day aphansi. Olokho kuhlupha ngingathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe edontshiwe. Uzafica ukuthi abahlali bakobulawayo lokho siba ne-problem yokuthi bathole ama replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama cables wona lawo izesi ingaba refund.
Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama cables lawo?
SIC kurekomendile kunokuzeni ku-Ministry of Power and Energy nikuthi khona bahavese or bathathe ama-copper cables akhona, bathethe wonke ba-replace ama-cables lawa amatsha afakwa instead of ama-copper cables. Lokho kuzoyenza ukuthi kungabi le-problem yokutshontshwa kwama-cables layenzakala. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonoko.
Yes, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama-cables begwejwa iminyaka eminingi ejele, akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo ngabagwejwa balutshwane abagwejwayo. Uzafica ukuthi khona kobulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama-cables, uzafica e-Woodville kakhulu kulama-cables, ungahamba kuma-groups nje zonke kuyatshontshwa ama-cables inside kuyatshontshwa ama-cables ezindaweni ezithiyeneyo ama-cables ayatshontshwa. So kumele kube nesitshengiselo esizayephusa abantu abatshontshayo ukuthi ama-cables angatshontshwa umuntu uyangena ejele.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni?
Ngakathesi i-load shedding iba khona. Mina ngihlala eMachamhlophe, izolo bekune-load shedding, nje abanye abantu labo bekhuluma kuma-groups ukuthi bane-load shedding. So kutho ukuthi njengoba ngithile sithabe masinyane. Kwesinye isikhathi uzafica u-unit 7 lo-unit 8 kumele bayenze the 300 megawatts per day, kodwa kwesinye isikhathi uyathola bayafika kuleveli yona leyo, kwesinye isikhathi bayehle kakhulu.
Ulo-ke ngumeli webulawayo edalela ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okumkomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kudaleleli obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga owestudio 7 ekobulawayo. Kuli viki kuhlelo Woza Fridays lomculi osacathulayo yena ke ohlabela umdumo wembaqanga uSiyabonga Justin Mbane odabuka eLwagwere Chamba ohamba ngegama lakhe lezomculo elithi Kupta langempela. Asizweni ke ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chizaspanda.
Why Siyabonga wasuka enkabazwe ukuyadinga amadlela aluhlaza eMzansi lapha zipha igama elithi Gupta langempela esebone amaIndia ayebizwa Guptas ayedume kakhulu eSouth Africa kwezomnotho asizweni kuye ukuthi uzalwa kubani
Kombano eVungu endaweni yaseLwagwelo emaplaza farm number 27 elomculo iGupta langempela lakwaMsendo
Kati esite ikula ugupta.
Ngaqala ukucula ngo 2020 lapho engangibambisane khona nensizwa ukuthiwa uzamcholo isikhukhula sasenkayi lapho sasishaya khona umculo kamasikandi ngase ngiyatshintsha ke mina okwamanje ngiyenze ama single asemathathu awodumo lombhaqanga.
Uthi wathinteka ukungena kwezomculo ngokubukela lokulalela abanye abaculi.
Kwezomculo ngangibukela kakhulu kulensizwe yase South Africa igama layo kuswa uMashwabane yakwaNongoma. Indoda engibukeleka kuyo kakhulu. Iyona engenze ngathanda lesici somgcobanyawo ingakho ingaze ngagcela wonga ngena ngabuthanda. Nakhona sisazosebenzisana siyaxhumana khona kuma social media.
Kuptana ngempela uyatholakala kuye yonke indawo nasemakhasini okuzilibazisa kunye lasebulenjini be-internet.
Umculo wabi kuma-social media uyatholakala kwa-Facebook, kwa-WhatsApp, usazotholakala nakwu-Spotify, nakwu-YouTube. Nakuma USB usazotholakala uma ngabe umuntu ezela kimi mathupha.
Usiyabonga uthi uzaphumelela kakhulu kwezomculo. Yikho nje eli gupta langempela. Nguyebenzileyo uhlelo waza Hoza Friday. Libele mpela sode enhle igalongo ezethisa sibanda. Siyabonga.
Mbali ukholisile umculo okaGupta langempela umculo ke womdumo wembaqanga lingakhohlwa ke namhlanje ku Live Talk ubana siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho olukhulu olokudinga amakansila amalunga edalela eParliament kanye lomongameli lonake oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi libe lempela sonto elithukela ngupraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.